ama elections abuyile kwaba lokhetho ukhetho lwenziwa kwaba nempumela yokhetho and umuntu engathi abantu bekhandle ukhetho yizakhe izakhe yathi ukuthi asabe ngqobile ngobani upresident wanqoba kuma MPs bangena ama MPs ezanpf bangena ama MPs eCCC uma ukuthi ukhetho lohamba kuhle ama MPs ayiCCC avumelene ukuthi bahambe eParliament ayinto bafikele eParliament ngale bathi bona labo sebengama MPs ngengokhetho okade lukhalo yizakhe so ngaleyo ndlela mina ngibona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili ikubana abantu bathuthukise ilizwe labo abantu basebenze uhulumendo osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo izamphevu ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele basebenze abantu kufanele ukuthi bazizwe ukuthi baselizweni labo bakhulisa kanjani.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibuzayo, laba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kona?
Okuninginingi lokho ukuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni. Imbono ngani uma kunomuntu wethusela omunye, akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa. Njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Silama-courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba. Uvunyela ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonona nayo hayi ngibona ngani mina kimi kwezinye izinto yabo ungafanelanga ureference la chaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile ureference puwe leyo mpembe ukuthi ayichaye nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole so thina njengezanu p f asizanga sizirefurele kwaba khona izekhi eyayikhayelele lolukhetho yakhipha njengowanjilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president so namhlanje nxaso kuye abantu bathi khona bona basuthiseki abasuthiseki ukuthi kukuphi kade ufanele kube njani so thina sikukhalele ukuthi ilizwe izanu-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5 abafuna ukukhalela ukhetho asikhaleli ngo-2028.